So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhlazi ku 18 Ntulikazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi adinga izigebengu ezintathu ezibambe imota ethwala imali inkunzi eHarare izolo zantshontsha imali yakwele Melika edlula i-$91,980.
Umuntu angathola umsebenzi xa efika ngekhaya ediniwe uyalala, kodwa umuntu enxa engasebenzi xa efika ngekhaya ethole elele uzacabanga ukugebengoba ebusuku kuyasovelanani sasilali selokhu icabanga.
Lamuhla sigqiba inhlelo zethu lapho kade sixoxa ngembali kamuyi umnumzana Joshua Mkhabuko Nyongolo Nkomo, sixoxa lendodana yakhe uSibangilizwe Nkomo.
Angwazi ke ukuthi kusisa ngaphele ukuthi siyabe kusihoza abakhokheli kulokuthi senze lathi okudifferent, senze ngcono kwasifundile, senze ngcono kulabo abahambe phambili.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngezamabhizimusi asathuthukayo unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi kufanele uhulumende axhase abanini bamabhizimusi abathengisa impahla ngentengo efaneleyo ukwenzela ukuthi behicize impahla eningi engafinyelelwa ngabaningi.
Siyalunanzelela udubo olukhona, kodwa sesiphakamile ukuthi sincedise abantu bakithi ukuthi benze izinto baproduce.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe sezisungula amabhizimusi ekhaya okuzasiza uZulu ezigabeni lapho ezidabuka khona.
Ngithole lo mtshina lapha e-United Kingdom owenza izitina for ama-countries anjengawethu awe-Africa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amapholisa athi adinga izigebengu ezintathu ezibambe imota ethwala imali inkunzi eHarare izolo zantshontsha imali yakwele Melika engamadola ayi 91,980 kanye leZimbabwe eyingxenye yesigidi i-514,840. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi abasolwa bebehamba ngemota yohlobo lweHonda Fit, njalo uthi bahlasele onogada ababili akade behambisa limali ebhanga eliseNewlands. Ngolwesithathu amapholisa eGwanda adubule abulala abesilisa abane ababikwa bekhombele owesifazane ngumbhobho bamtshontshela imota yakhe. Kodwa abanye bathile umbhobho bekuyisiphamaso nje kuphela. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxelo somabhizimusi umnumzana Abednego Bebe.
Ubugebengu elizweni ntungamidi akusoze beke kuba khona, ngoba kulobugebengu obucatshileyo obenziwa nguhulumende esikuthi yi-corruption. I-corruption yiyo edala kumbe ezala ubugebengu obugcina busenza abantu bazana ababe besenza, ngoba labo badinga lokho okudingwa yilabo abakahulumende izisamanda zikahulumende ezenza lokho esikuthi yi-corruption. So ngesizathu sokuthi lapha eZimbabwe wonke umuntu ulambile, wonke umuntu usezasebenzisa indlela engaqondanga ukuthi aphile impilo eqondileyo, kodwa zina into azizenzayo zingaqondanga. So okuqakathekileyo ukuthi fanele sikuzwise ukuthi ubugebengu abudalwa yikuthi abantu balendlala, ngoba ungakhumbula ngesikhathi sathiwa amafektari wonke asebenza, i-economy yasebenza, abantu abangenza ubugebengu bezitholakala besebenza beseswela isikhathi sokuthi bayekwenza ubugebengu. Ngenxa yokuthi abantwana abethu esibazalayo kathesi abasenamsebenzi, bagcina behlala baze bagcine bebukela ama-TV bebona izinto ezenza ngala ma-TV bese becabanga-ke ubugebengu bona labo ukuthi baphile-ke impilo engaqondanga. So ngalezo zizathu-ke uhulumende is responsible ngokwenzakalayo okobugebengu, ngoba okuqalise ubugebengu engabe corruption yimuye, ngoba i-corruption lobugebengu esithi thina i-fraud esithi thina yilabo abadivula abanye lethi kuyafanana konke. Okusalayo ukuthi omunye uyabe lo mbhobho, omunye uyasebenzisa iphepha, omunye uyasebenzisa ukugqila ngoba ele-authority esaza kwenzakala ukuthi isiphatha amandla sakahulumende sokonke ubugebeni so ubugebenga esilabo ka-TSC mina ngizabufaka ngihle ngithi ukuthi abantu abada ubugebenga abenza ukuthi kube lezigebenga ezikhulu eziningi elizweni ngabantu abakuhulumende ngoba abakwenzayo through i-corruption ubugebenga
bungaqedwa njani lobo bugebenga pho bababhebhe
bungaqedwa ngokuthi uhulumende okhona odale lobo bugebenga abantu bakunazelele ukuthi khona kufanele bakhiphe lobo bugebenga obenziwa nguhulumende obudale nguhulumende esilaye kathesi bese bevula ke imisebenzi ukwenzela ukuthi abantwana abanye abaphuma ezikolo bangaze bahlala bacabanga ubugebenga kodwa bahambe bayethola imisebenzi umuntu angathola umsebenzi xa efika ngekhaya ediniwe uyalala kodwa umuntu enxa asebenzi xa efika ngekhaya ethole elele uzacabanga ubugebenga ebusuku xa sokunenanani asilali selokhu icabanga ekhangela amamuvi wona esingamamuvi abesesithi mhlawumbe ngiyangizasola ngiyathola imali.
Hello ke ngumnumzana Bhebhe Nico Bhebhe usomabhizimusi wakobulawayo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo. Lamhlanje sigqiba inhlelo zethu lapho kade sixoxa ngembali kamuyi umnumzana Joshua Mkhabuko Nyongolonkomo lebandla lezaphu silodaba lendodana yakhe uSimangilizwe Nkomo.
Sawubona mfoka Gandhi labalaleli beStudio 7. Inkulumo le eyokuthi uNkomo wathengisa ubaba uJoshua Nkomo wathengisa ingikhumbuza inkulumo kaJulius Malema ethi ubaba uNelson Mandela wathengisa. Ngiyadinga ke injongo yayo ngiyayiswela yangididanisa ikhanda injongo yento le ukuhoza uNkomo ukuhoza uLobhengula ukuhoza abakhokheli bethu abalwa lobubi bamangisi angiboni ukuthi busisa ngapi angiboni ukuthi businceda ngani yebo amaphutha umuntu wenyama uyawenza kodwa ukuthi singaqeda iminyaka yonke le sihoza abakhokheli bethu injongo yakhona yedinga iswele uzanazelela ukuthi uNkomo wayelolizwe Zimbabwe wayengalweli mathebele zento okokuqala kunjalo ke osmithi bathe bebona ukuthi sebehlulwe izipra lezaphu kwaba le mizamo-ke ukuthi kudividwe abantu be-Afrika bona babahlala bedivida i-Afrika base bekuzama futhi khona ukuthi abantu laba bengabambani kube izimbabwe ebambene abantu behlale bedivided ayisikho ukuthi ngomgaba wawucreatayo lokhu siyakwazi ukuthi noma-westerners acreate divide and rule so-ke kakuvumanga uNkomo lokhu ukuthi abantu be-Afrika bebedivided ngoba kwakule sivumelwane ukuthi abantu bangama-pan-africanist kwakhiwa i-Afrika angikwazi-ke ukuthi kusisa ngaphi lokhu ukuthi siyabekosihoza abakhokheli kulokuthi lathi okudifferent senze ngcono njengoba sifundile senze ngcono kulabo abahambe phambi kwethu hatho ukuthi sibe lokhu ngani siyaxabana sidividana ngamaphutha abantu abahamba phambi kwethu asenzeni ngcono ngatsho sibabonela amaphutha so-ke thina kasenzeni ngcono kulalabo abahambe phambi kwethu sizikhulule ebunzimeni into yokhona nazi ubunzima sebukhangele sonke singathi singehlulwa yibunzima bese belokhu sithi abadala basilahlisa abadala basithengisa awusizindawo awusincedi ngalutho lokhu akusetshenzwe kuyo phambili akusetshenzwe kuyo phambili yikho engakutho kuphela kanti akulokunene kakhulu.
Kukhona yini ongafuna ukuthi abalaleli bethu babekwazi ngembali kababa uNkomo?
Kanti imbali kababa uJoshua Mkhabuko Nkomo iqhawe lamaqhawe inhle kakhulu ibanzi iyamangalisa ngoba ilokhu isibantsha kokuphela ilokhu izirenewa okwenzakala khathesi phakathi kwabantu khathesi kuyaphikiswana kulama-debate kulama-criticisms kulani ngikhuluma nje khathesi ngiqeda ukulalela enye ispace ku-Twitter lapha umzala Tom hhayi ibekiwe iyabekwa kuyaphikiswana imisebenzi kaNkomo isinika imisebenzi isinika umsebenzi omkhulu kakhulu osaza bakhona eminyakeni elandelayo isikhathi eside yikho-ke ayidingi ukuchasiswa imbali kaNkomo iyazihambela yodwa i-fresh kuzanyiwe eminyakeni eminingi ukuthi ibizo lakhe licitshe imisebenzi yakhe icitshe kusenziwa lokhu ikakhulu yizanu kodwa hhayi kwehlule abantu ngokuphela labo bona ababathi abachothozayo iNkomo babasele umlilo babasele igama likaNkomo ukuthi likhule ngamandla okungangokuthi ngike ngathi emalangeni adlulileyo kusazaba enxenye leya 100 years kumbe more bemillennium kuloko kusakhulunywa ngebizo likaNkomo. Imisebenzi yakhe ivumbulula amadebate, ivumbulisa ukubhalwa amabhuku amaningi ngayo uNkomo. Kwenziwa ama commemoration, kwenziwa ama lecture ngoNkomo, hayi kunzima. Kuhle ke lokho. Njengoba ngisho ukuthi belalele i-space kulo muntu othe asi let's pick up ama pieces kaNkomo lapha thiye khona and do something about it. Liba leqakathekileyo lelo, liba leqinileyo. Singabi lokho sikhuluma kuphela. Kasenzeni something, pick up the pieces zikaNkomo lapha thiya khona. Thina ke ezaphini, inkosi sithi izaphu is finishing the unfinished business. Siqedisa imisebenzi kaNkomo engaphelelanga. Siyayibonga imisebenzi kaNkomo kayicithi iyakhuleka phambili. Akula kanje okunye engakungezelela mina ngembali kaNkomo, ngemisebenzi kaNkomo. Iyazikhulumela yodwa. Iyazikhulumela okuthabisayo kakhulu baba. Hayi, siyambonga umqabuko, siyalibonga iqhawe lamaqhawe ngemisebenzi ayenzayo. Sengani kuthiwa labakhokheli abangalandela laba bengasebenzisa imfundiso yakhe, besebenzise imibono yakhe ekukhokheleni isizwe lesi, ngoba kukhanya kwakungaba isizwe esihle kakhulu nxa ngabe uNkomo wangena ngo-1980. Akula umuntu okuphikisayo lokhu, kuphikiswana nje ngokuthi umuntu omdala wayeza amaphutha lapha lalaphana. Well, imbono yabatha, imbono yabantu abakhululwa uNkomo asebele ndlela yokuthi criticize, bem analyze, okusho ukuthi hayi kulungile esizweni, kulungile ukuthi sisebenzise imisebenzi kaNkomo ukuya phambili. Ngiyabonga kanti.
Hayi, lathi siyabonga eNkomo. Lo ke ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo, indodana kaMuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo, ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Umphathi ntambo kahulumende obona ngamabhizimusi asathuthukayo unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi kufanele uhulumende axhase abanini bamabhizimusi abathengisa impahla ngentengo efaneleyo ukwenzela ukuthi bahiqize impahla enengi engafinyelelwa ngabanengi. Kungqoqo ayiqhube le Studio 7, unkosikazi Nyoni uthe ubhodabhode edolobheni lakobulawayo izolo, lapho ahlangane lababhaka isinkwa abalokhe besithengisa ngamasenti angamachumi ayisithupha kusiya kwangamachumi ayisithiyagalombili.
Bengiphiwa amabheka labanye abamanufacturayo kobulawayo ama-basic commodities, ama-SME. Uzathola ukuthi bakhona abanye abantu bakithi abasebenza kuhle, abathengisa isinkwa ngama-60 something cents, abanye ngama-82 cents US dollars. Kodwa-ke yibo-ke abantu labo kade sesokumele ukuthi sibasapote, sibanike iflower, sibanike konke ukuthi baproduce in bulk, bafake ukudla ezitolo. Iministry of Finance nekomiti eyasethwayo bakhangele ukuthi kuyini abangakwenza ukuthi bafake amahanisi ku-exchange rate le ephapha kangaka. So konke lokho kuyenziwa. Njalo mhlaka 13 sisabe silabomama, women in productive, siyabakhuthaza komama ukuthi bayenze izinto ezibambekayo, izinto esingazifaka emashelfini. Sisebenza labe PRAS, labe Standard Association ukuthi izinto abazenzayo zifakwe amabhakhodi, zifakwe emashelfini. So thina njengeministry ye-Women Affairs, Community, Small and Medium Enterprises, siyalunanzelela udubo olukhona, kodwa sesiphakamile ukuthi sincedise abantu bakithi ukuthi benze izinto, baproduce in bulk, basapote labo abaku-productive. Sicela-ke laba abakhweza intengo ukuthi bakithi asizelane nini, sisebenze nini ndawonye. Siyakunanzelela futhi ukuthi this price rise is not just eZimbabwe. Amazwe amaningi balakho ngenxa yezimpi lezi ezenzakalayo, ikakhulu phakathi kwe-Russia le-Ukraine. Amafutha ayakhwela, nokunye abasaplakho nokunjengeflower lakho futhi kusuke bese kushoda kumbe kukhwela. So hayi siphezu kwakho siyabazwela mama, but asibazweli ngomlomo kuphela, sibazwela la ngezenzo.
Liyakhulumisana labanye ama stakeholders abangekho kuhulumende ukuze lizwe ukuthi abantu bathini njalo bafunani?
Siyakhulumisana kakhulu ngoba lapha kade sikhona, kade silama associations ama SMEs, kade silabo mama abamele omama bakumabhizimusi, silabo baba abamele ama vendors, labamele ama informal sector in every way, kade sile reserve bank njalo bese labafandayo abanjenge SMEco, abanjenge Women's Bank. Ye siyaxoxisana sibili ngoba sodwa njengohulumende singeke sakuthwala umthwalo lo ngowethu sonke as a nation. So njengaministry siyaxoxisana, and mhlaka 21 sabe silomunye futhi umhlangano ozahlanganisa la ma-local authorities ukuthi sikukhanye lo sibone ukuthi abantu singabancedisa njani.
Alo-ke ngunkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane kanye lamabhizimusi amancane, obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sezisebenzela ukuvula amabhizimusi ekhaya okusiza uZulu ezigabeni lapho ezidabuka khona. Limisebenzi igoqela eyokwakha, ezempilakahle leminye. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda ekoBulawayo.
Iningi lasebediniwe ngokusebenzela intuthuko yamanye amazwe lithi ikusasa likhaya abadabuka kulo, yikho nje sebelungiselela ukuyasungula amabhizinisi khonale. Unkosazana Sithandazile Nkomo uhlala eManchester kule Britane, yena-ke uphatheka kakhulu ekutshani izitina zokwakha koBulawayo njalo uselesikhathi esenza lumsebenzi.
Mina ngaqala 2016 ngithole lo mtshina lapha e-United Kingdom owenza izitina for ama-countries anjengawethu awe-Africa. Umtshina ongasebenzisa amagetsi, umtshina owenza okokwakha okutshiyeneyo.
Ngaphandle kokutshaya izitina zokwakha uMankomo sowavula inhlanganiso encedisa besifazana labantwana abaphuma embonini eswelayo ukuthi benze imisebenzi yezandla esiqintini setsholotsho lenyama yendlovu, e-Empower Women and Children Organization.
Sizama ukuthi sibise imitshina, sizame lokuthi imitshina le incedise yokuthunga imitshina, eni mitshina njengayenza abantu esisebenzela abantwana. So manje silama sewing machines, lama computer, siphe lakho lama bible, lama wheelchair, lakho konke nje okungancancedisa ukudla. So manje sizama ukuthi sisebenze ukuthi sibe lebhola, ukuthi sizilimele okwethu.
Unkosazana Queen Sowa wahlala edolobheni le-London eBrithani okweminyaka, okwamanje usevule ikampani yokuthi abagulayo abangamalunga ayo belatshwe kungela mbadalo ngoba babe bebhadala imadlana kukampani yakhe yerugare hlalani kahle medical aid ukuze ibancedise nxa begula.
Okwandinta kakhulu Chisa ukuthi ngo-2020 ngagulelwa ngumntwana, ngabhadala ibill ye-25,000 day. Ngazibuza ukuthi ngabe bengingelayo leyo mali, kusho ukuthi umntana wami ubezahamba.
Ukhwini uthi wethuka ngemali eyayifunwa isibhedlela ukuthi kwelatshwe umntanakhe.
Ngazibuza ukuthi pho umuntu an ordinary citizen kusho ukuthi ngeke uphile nxa ungelamali. Yikho lapho engacabanga khona ukuthi ngifuna ukwenza i-medical aid ezakwanisa ngumuntu wonke, kumbe ngumuntu othengisa amatomatisi, kumbe ngumuntu ongumaneja, kumbe ngumuntu othengisa i-airtime.
Iningi lithi selifuna ukuzohlala eZimbabwe lifuna okokwenza ekhaya. Unkosazana Priscilla Nyathi uthi uthintekile ngokwenziwa ngama-diaspora ekhaya.
Ngiyathaba kakhulu ngengikubonileyo kusenzakala lapha koBulawayo eRugare Medical. I am very motivated, ngibona into enhle kakhulu ebukekayo engiyenza ukuthi lami ngifise ukuphenduka ekhaya ngize sukumisa indawo yakithi koBulawayo. Ngifisa sibili ukuthi khona ngabe kuthiwa sonke siyalandela okwenziwe uQueen. Kuyabukeka kakhulu, kuyasiphakamisa sonke njengabantu bediaspora.
Besa abebaningi abezibabhe abahlala kwamanye amazwe bevula amabhizinisi abanye beqhuba inhlelo ezijeneyo ezinceda umphakathi ezempilakahle ludubo oluhlangana labantu abaningi kweleZimbabwe ngoba izibhedlela labodokotela bafuna imali phambili umuntu engekelatshwa ngiyimele Studio 7 kobulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo awalamhlanje. Iphephandaba leChronic lilodaba lokuthi ugatsha lwezabatsha lwebandla leZANU-PF esigabeni seMatabeleland South lethule amazwi okuthi luyasekela umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi amele leli bandla kukhetho oluzayo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa eMaswingo abophe onogada abathathu abenkampani ethiwa Eightland Milling Company ngoba bechaye babulala isela elangena kulenkampani. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yebo, Studio 7 linjani? Bantu bakithi bomthakaso. Hey, yamangala ukuthi Studio 7 ukuthi kathi inhlelo zenu zimi kanjani kathi. Bakhale likhetha amawodi. Amawodi afunayo lapha ngase ke luthamiswa kuphela nezana. Ah, lokhu basegcekeni ukuthi nje abantu bakomthakaso ukuthi umsakazo kaStudio 7 awuqondiswa lithona emathi besifonela. Bathi bakhangalela inhlelo zakhe kubona kube eziziphushayo. Ezabantu bakibo bawusathena ngale road yaseMbapha. Sesikhalele ukuthi mhlawumbela uyona sikamulela ukwenzela ukuthi inhlelo zethu kade ziphothe emsakazweni zive umhlaba wonke izikhalazo zethu njengabantu bakomthakazi kho kuchithe besofanayo loRadio Zimbabwe ethatha isayithi lokhu kubegxekeni ukuthi uStudio 7 umqondisi wazo lishona ngoba inhlelo zethu thina abantu bakomthakazi vele kanti zithathe ukuthi ziphume emoyeni liyathatha abe munye kuphela ube yi-one wokulahlisa ukuthi kungathiwa umsakazi wentando kazulu hhayi akula umsakazi wentando kazulu lapho uStudio sekanthiwa ngesabantu bakachamise bebababusayo uStudio lezo Studio 7 njalo bakhuluma kahle ngendaba yezinhle ngochamisa libazaka lize balibaphindaphinde kathatha abanye abantu vele layo lithatha lijikele liyekhatshana ama-audio kade sisenda ama-audio khona lapho thina esikutshoyo ukuthi thina sithi njengomthakazi singaphansi kwelizwe likamthakazi libuye silusizi ngalabo abantu abahlala besitshela into enyayinelayo lesilukelayo futhi bebe sithi abantu babamthakazi bevothela uchamisa kathi uchamisa lo Mnangagwa abatshela ngathi mnake uchamisa Mnangagwa umncane osakhulayo umgaba omncane osakhulayo uyofana nakithi njengomthakazi sakosizi lethu thina into zabochamisa ngoba bonke basebenzela ku yayotshoya lisela umhlaba amangalo sithela amangalo ethi libanje elitsha libanje le 20 something siyezela konje ibanje likachamisa leyo lisukela ezandle zikachamisa chayikho njalo ngithanda ukuthi nditshele khona ukuchamisa lo Mnangagwa wafanana bonke ezikhundleni bangeneke kho uchamisa uchayikho uthokozane khokho Mnangagwa uchayikho umgaba ngabantu bamakho bonke abantu bonke abangena ngekho bonke bahlopha ngoba lalapho kunyazeke sembusweni bayalela ezikhundleni umgabe layo wangena ngekhuwe etshaya unkomo ikho kodwa ukhotshwe nzima ngakho ke sithi eyi abantu bonke abakithi ngapha kwamthokazi asimene ngemva kwamqondisi ukuzelathi inkululeko ethi ivuye abezimbabwe bayithole yabo 1980 baphakathi kwenkululeko yabo lanxa bevocana phakathi ngokwabo kasukungene thina manje sesekufunayo inkululeko yethu ukuthi umthokazi uzelakhe livuye umntofo special
Studio 7 livuka njani bakithi? Hayi, ngivukile. Ngivukile. Anta umhla 9 lapha interview uGawule yabe Khumalo Ntunga. Uthini uGawule Montunga embuza ukuthi imali yamafuthi petrol iphe ikhwelile. Uthi kayikhwelanga ezibakwe kodwa ikhwela indawo zonke. Ngabe ufuna ukuthi kwabo Ntunga umbuza ukuthi izinto ukhala ukuthi umno ukuze ukukhala kwezinto kuma into yeUkraine ma into yeUkraine phela into zasebisimo mefuthi umbuzo ukuthi njengoba ilizwe linjalo izinto zikhwela vele sokuzoka ekhaya kuba ngale khona kwimpi yeUkraine na ngoba vela kulante right umbuzo ukuthi njengoba zonke into zingekho right iUkraine iqaleni ngoba vele into iphendula ugawule vele nangisho hayi mina lobaba lo mina ngazi ukukhulumana ebuye kuthidwa leZimbabwe liya everything ngabantu ababhoda ngale beyenzile ukuze ethengisa imikambo beyitshintsha izimali kanti labo bantu ababotshwa njengoba niyakhuluma iyabazi kanti waye bengababophi labo bantu abanjalo hayi mina lobaba lwaye hayi ugawule mina ngazi ukuthi ukukhulumane hayi mina ngazi ufanele kwenzele eZimbabwe Street kumbe sofanele kunje sizosilamulela kodwa hayi kunzima wakithi hayi zani lisibulele Street
siyakumelela emsazweni Studio 7 thanda ukubonga kakhulu umsebenzi omuhle ongaka esiphathile wona usitshela izindaba zonke insuku nje ezineqiniso kakhulu ezihambisana lezwe lakithi ipolitiki kakhulu ngoba yiyo wonke umuntu nje noma unganani nepolitiki useyayazi manje ipolitiki yaseZimbabwe siyabonga kakhulu mina ngithanda nje ukuphawula kancane ngendaba ka-Vice President uJoshua Nkomo nje wayeswalala ngokuthula nje abanye yabezwa bakhuluma ukuthi wathengisa noma ukuthi wenzani ngezwe kodwa-ke ngithi uJoshua Nkomo wayeyindoda elungileyo kakhulu eneqotho futhi yikho wayehambe empini wala abafana bakhe balolongile bonke babemethemba ngoba babembona ukuthi umphathi bengithi umholi oqotho that's why wayelida abafana babekhaliphile bonke bamuzwa bonke abantu inoma amashonayo noma ngamandebeli abangaphosa isandla sakhe bonke babemuzwa ukuthi uthini kodwa-ke ngebhadi wathi esethi uyafika ekhaya esehlangana lalabo Robert Mugabe wayengazi bona ukuthi bayigebe nguye ukuthi abanalo iqiniso yikho yena wabathemba yena esithi singabantu banye sonke sifuna ukulungisa ilizwe lethu ngoba kade sihlwa labelungu ukuthi kumele ma belungise sesivumelene ukuthi sithathe izwe lethu sibambisane sakheni izwe lakithi le phambili sinabo abelungu hayi ukuthi abelungu sibaxoshe silingane singabantu abamnyama singamandebele singamashona singabelungu uJoshua Nkomo lo umbono wakhe ngendlela mina engiyibona ngakhona ukuthi uJoshua Nkomo wayeyindoda enjani ikwazithi wayeqotho kodwa ngebhadi yena wasehlala phansi evumelana namadoda ayigebengu ayengalalo iqiniso wona ukuthi ngemva kwakhe bafuna ukumenzana wathi esesayinile okwakusayinayo bamjikela futhi bona bafuna ukumhamba ngaphansi bembulalele abantu bakhe bonke abantu bakithi nje ababambane bebemunye bekumkhulekela umoya wakhe uvuke ulwisa ilizwe lakhe lapha elithiye khona mhlawumbe ngelinilawo unkulunkulu angakhuluma abantu bakhe bakhululeke futhi siyabonga kakhulu okhulumayo ngusidumo Johnson
siyabonga ke balaleli bethu siyathanda njalo ukulikhuthaza ukuthi ngxala isithumela imilayezo yenu ibe mfitshane lingazasola ukuthi asidlali ngoba eminye yakhona iyabe imide kakhulu njalo lingathuki siyabonga
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC Chabo.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele lakuTwitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa athi adinga izigebengu ezintathu ezibambe imota ethwala imali inkunzi eHarare izolo zantshontsha imali yakwelemelika edlula i- $91,980. Lamhla ke sigqibe uhlelo lwethu lapho kade sixoxa ngembali kamuyi umdokotela Joshua Mkhabuko Nyongolonkomo. Sixoxeke lendodana yakhe uSibangilizwe Nkomo. nxa lifuna ukulalela ezinye njalo indaba kumbe ukuzwa uhlelo lwethu lonalolu yanini ebulenjini ku www.voandebele. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo. Kodwa ke inhlelo zethu ziyaqhubeka ezantambama kusihlwa 7:30. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. NguChris Gande.